izifundo lezi zenzelwe eHarare namhlanje. Okhokhela inhlanganiso le unkosikazi Beauty Church uthi bajonge ukufundisa abafuyi ukuba kunendlela ezinenye zokuzithuthukisa lokuthuthukisa lomsebenzi okungabanikeza inzuzo ngaphandle kokufuya lokuthengisa inkukhu.
I-training esilayo namhlanje i-training yokuthi abalimi be-free range poultry babekwazi ukuthi bangayenza njani imali. Ngapi kwangkhona ku value chain xa sikhuluma i-value chain sikhuluma le lokuthi ukulima inkukhu ukufika izofikela endlini idliwa.
Inkukhu ze-free range zikuqala inkukhu zasemakhaya ezijabulelwa ngabanengi ezidume ngegama lokuthi ngama-roadrunner, amadada, izigwaqa lokunye. Ethi okwamanje balwisana lokuba bezifuye ngobuningi bazo ukuba zingasileli ezitolo njalo bethengise bemanyene, okuhlanganisela ke abasakhulayo abatholakala zasemaphandleni labogogo abahlala vele bezifuyela lezi nkukhu.
Asifuna ukuhambise e-supermarket, siyafuna ukuthi sile sibe le ma ama quantities sibe inengi kakhulu inkukhu zangkhona zibe le quality enhle zibe sikhwanise lati ukuhambisa singastopi. Khathesi siyakhuluma ngama company, siyakhuluma ngama bank ukuthi sidingi abangasincedisa ukuthi ogogo labo mama lama youth ethu bakwanise ukuthi beyenza ama projects ukudlula household ukuthi ibe commercial, ha? Ukuthi bayenze imali lalezi inkukhu.
Umnumzana Izito Charamba ophethe umsebenzi wokudinga imikambo yokuthengisela inkukhu yezinje uthi abantu bayazikhwabithwa okwamagama elizweni lonke, njalo kule thuba lokuzithengisela langaphandle kwelizwe ukuthi sebele mizamo yokuthi bevule isilarha abangahlinzela khona lezi nkukhu njengenhlanganiso ukuze zamukelwe ezitolo sezilungele ukuthengiswa.
Zinkukhu lezi vele ziyafuneka lapha eZimbabwe. Lezinye ama countries aphandle njenge South Africa, iBotswana and the Asian countries bazifuna lezi nkukhu. Lokho ekuhluphayo kathesi ukuthi inkukhu lezi asila inamba ezifunekayo. Sifuna ukuthi ama farmers emaphandleni bafuye inkukhu lezi. Sibe le numbers ukuthi nxa sesilazi inkukhu lezi sibe le abattoir yethu e-association. Then nxa sile abattoir yethu vele siyakwanisa ukuthi sicontrole ama-standards. Ama-standards abe ayafanana. Then at that point siyabe sisile command ukuthi siyakwanisa ukuthi sithengise inkukhu efanayo nayo.
Ethi imbangela yokuthakazelelwa kwenkukhu ezinje ukuba zile nyama eyakha umzimba zehlukene lezinye eziphiwa ukudla okulinywa ke loba ukufuywa ngemithi okuthi zikhule masinyane okuthiwa yi-GMO.
Vele emhlabeni wonke abantu sebefuna ukuthiya ama-GMO, sebevuya ku-organic food.
AbeZimbabwe Free Range Poultry Producers Association bathi bakhuthaza abantu ukuba befuye lezi nkukhu njengendlela ababevele beyenza ngayo lasendulo, zizidlela amawemusi, amabele lokunye okunjalo. Bengahlanganisile mithi eminenginengi ekhuthaza abantu emaphandleni ukuba bezame ukwengezelela inani lenkukhu abazifuyayo bemanyene lenhlanganiso yakhe ukuba bethole inzuzo. Inhlanganiso le ilamahofisi eHarare, eMtare lakoBulawayo, njalo ikhangelele ukuvula amanye ezabelweni zonke kwisikhatshana esilandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.